Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-9 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela.
Indaba ekhona ukuthi gazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isisemasini akhuze abalandeli bakhe laba.
Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba semandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni.
Amadonga ebhinga befundisane khona ngathi, amakhalanga eplumtree befundisane khona ngathi. That's the concept of a devolution of power.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF sithi akusilo qiniso ngoba lolu daba solwalungisiswa.
Indaba esibonwe ukuthi iqhakathekile kathesi wonke umbalisi wonke othathwayo uthathwa evela esigabeni sokuqalisile lokuzokwenza ke siyabona.
Sinengxoxo lo-Senator Khalipani Phugeni ngohlelo lokuhaba izigaba zokuvotela olwe delimitation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela. Lokhu kuza ngemva kweDlakela olubonakale enkundleni zebulenjini okuthiwa lwaqhamuka eMurewa ngempelasonto, abalandeli bebandla le-CCC abangamakhehla betshaywa ezibunu ngezigodo. Isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela utshele lumsakazo ukuthi lalabo abenza uDlakela esigabeni sakhe kusenziwa ukhetho lwe-insiza lasematobo belokhu bengabotshwanga, okuyikho athi kuzenzela kuzayenzakala kulabo abemurewa.
Yinto edanisayo kakhulu, yinto okufuze isolwe ikhondenywe ngazonke indlela ongazicabanga. Ukubona amajaha labafana lamantombazana angakana ethwele ingodo lenswazi betshaya abantu abadala, obaba labomama asebekhulile ukuthi bangabazala, yinto embi kakhulu. Sibonga kakhulu umuntu lo wenelisa ukuthi athathe ividiyo le uze umhlaba wonke jikelele ubone kuba lokhu esihlala sikukhuluma ukuthi bakithi abantu bezanupifu basithwalise nzima, abantu bezanupifu basitshaya basibulala, asiqambi manga ngendlela izanupifu ehlala ikhuluma ngayo isithi hayi ayikwazi. So kube mgceke ukuba izanupifu ivele iyiphathe njani, ivele iyiphathe yababulali. Batshengisile ukuba bavele bale njongo yokuthi babulale wonke ingqengubani umuntu ofuna ukubaphikisa. Sathi sikhuluma ngensuku ezidlulileyo zama-by-election, ematopo bayasitshaya, insiza bayasitshaya, ebhinga bayasitshaya, kwangani sikhuluma into engayisiye, beqabaphika bathi kabakwazi konke lokhu. Kodwa lamhlanje sokumgceke sokukhanya ukuthi iZANU-PF ivele iyiphathe njani, iyiphathe yababulali. Kodwa isicelo esilaso thina njengebandla le-CCC ukuthi uhulumende yenze amapholisa enze umsebenzi wawo, umthetho uthathe indawo yawo. Bonke abephula umthetho kumbe ngabantu be-opposition kumbe yibo bona laba abavele bejale ukuyophula beZANU-PF babotshwe, ngoba kukhanya umthetho usebenza icele elilodwa, usebenza ukhangele uvikela iZANU-PF. Abantu beZANU-PF basitshayile insiza, basitshayile ematopo, basitshayile ebhinga. Abanye sibazi sabaqamba amabizo ukuthi uzibani lozibani basitshayileyo sibaripota emapholiseni. Kodwa lalamuhla sekuze kwaphela inyanga ezimbili ezintathu akula nto abayenziweyo, akula muntu ngisho loyedwa oweZANU-PF owabotshwayo ebantwini bokela besabaripotayo. Ingozi ekhona engiyibonayo kuzaba mhlana amalunga e-CCC kumbe amalunga e-opposition eza kuthi sokwanele, ngoba okwakhathesi umongameli wethu uadvocate Nelson Chamisa uqonqosela kakhulu ukuthula uncenga ama supporters akhe labalandeli bakhe kuba lanxa behlukuluzwa kanganani abazame ukuthi bahambise ukuthula phambili kodwa ngibone ngathiwa ukubekezela kwabantu kuzafika lapho kuphelela khona abantu bangafika esigabeni sokuthi sokwanele sebechaye sokwanele bachibilike babisele leli lizwe lisoze libuseke ngakho yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi into le katsha ibambe kusese masinya ngoba ngendlela abenza ngayo sikhangela lolu dlakela luqhubekela lusiya phambili amalanga okhetho lokho esondela so indaba ekhona ukuthi gazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isese masinya akhuze abalandeli bakhe laba ukuba bami ukubulala abantu bami ukuhluliza abantu ngoba kuzaba ngelinye ilanga abantu baqala kubise kuyabe sokungenye inkalathe embuzo elizweni lezesabe kumhlaba wonke jikelele
Sithanda njalo ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kumongameli wethu webandla le-CCC u-Advocate Nelson Chamisa ngokukhuthaza abantu ukuthi bazibane lanqabe phakathi kokulingwa okungaka kokuhlukuluzwa okungaka nsuku zonke uNelson Chamisa u-Advocate ukhuthaza ukuba abantu bazibambe nqa abantu bangahlukuluzwa bakhuthaza ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi benze uthula phakathi kwabo lamalunga e-ZANU-PF
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathopeleland South. Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni. Ngalokho ibandla leli lithi lizatshengisela likhonona ngalolu daba ukuze lulungisiswe. Sixoxe lomkhokheli wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga baba Chris Gande, thank you very much. Indaba ekhona ngeyokuthi thina ezi abantu be-MRP, abantu be-Matebelele, silesiqiniselo esokuthi ipassirate ephumayo ebantwaneni from grade 7, form 4, up to A-level kune-contribution ye-language barrier. Nga sikhuluma nge-language barrier, sikhuluma ngokuthi amavenda e-Beitbridge, amasuthu e-Beitbridge, amashangani ase-Beitbridge, kabafundisane khona ngayo, amathonga e-Beitbridge. Befundisane khona ngathi amakhalanga ePlumtree befundisane khona ngathi that's the concept of a devolution of power. A devolution of power asokukhipha izimali emakhansi indisiyanika amakhansi. A devolution of power embraces everything from ekuzalweni kwempukane ekuzalweni kwenyamazane yonke. A devolution of power ilanguage barrier esayikhiphela amakhiwo ukhulumani lo mntwana woku-ED umuntu okhuluma isiShona ukhulumani lo mntwana ograde 1 up to grade 7 up to form 4 umuntu okhuluma isiShona ngoba ukukhuluma isiShona kumbe ukukhuluma isiNdebele isiTonga and across ama languages wonke akutsho ukuthi siyabe sifuna ukuthi umntwana enikwe i-explanation ekwanile that would be in the translation of the mother language that's the bone of contestation so by violating the inviolable sacred trust of the people is one thing that is unfundamental one thing that is undemocratic kina is i-MRPC no amateacher esiShona nikafundise esiShona awungeke wathi wena akusela ama temporary teachers endaweni lapho ongazange yaka i-college kathesi kule wangishas college ekhona ayira 2-3 years ayika graduate sabantu abantu beya abolisha ukuthi ama temporary teachers engahambi anga recruit emathebelele ngoba bona emashonaland they did everything in terms of tertiary institution ama colleges manenge mashona so tina sithi hayi lokho ngakuyikuthi it's all about ukufa umnanga kwa must extend his prison cell for example inkai ile 67 plus teachers abaqualify abangekho emsebenzini bathatha imisebenzi yonke yama teachers ba disempower ama districts wonke kasakwanisa ukwenza anything ama teachers ahlezi ama teacher are employed harari we are saying this is wrong tina is EMRP singabantu bese determination that's one principle
manje njengebandla lina lithini ngalokho
so we are saying umhlaka 8 kahambe engaka deploy ama teacher awesishonene kahambe yo extend ama je kahambe yo extend ama amaris ngoba sizinikele ukufa sizinikele ulophi amashona must be deployed emarondi amashona must be deployed emzarabani lapha kithi we are demanding for the imagine resuscitation of temporal teaching scheme. Baba Chris Gant, niti, we need a resuscitation of ama temporal teachers. Temporal teachers are better than umuntu obuya engakwanisi ukutolokela ukukhuluma ulimi lomntwana. Kungcono bebuya ama form 6 befundise primary. Befundise primary. In nonsense kamnanga gwaleyo ukuthi uleta ama teacher akhulume isishona lapha emathebeleni. Kai pede ene mhlaka 8 sivimbile. Ezi MRP we are steadfast angeke wasivimba.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabatsha kubandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sithinte isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kudakwashe Munsaka yena othi lolu ludaba oselwalungiswa nguhulumende kudala.
Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga baba Gande. Lesi isiqokocela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamateacher abevela endaweni ezijeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma even ibala elilodwa elolimi lwendawo lenaleyo. Kuyinto kathi isenzwa ngumoya lowana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo okuthi hathi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo as long as eZimbabwe efundisa. Kodwa ke eminye inyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama points esingathi aqhakathekile, ama points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende sowatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha kulama languages esithi khona ngama small languages, indawo eziyabo Binga, isiTonga, labo Mwenezi, labo Bedbridge, labo Venda, kusicho kusicho. Kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engaseyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi ama teacher wonke asethathwa e primary athathwa esigabeni seneso, athathwa ku district yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lenaleyo. Ngingalinika umzekelo. Ngo September ophelileyo ama teacher aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama language city ngama language amancane njengasebhinga. Ngilinike umzekeliso, kwathathwa kuphela abama teacher abavela eBhinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le eMwenezi, kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela kobulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge, labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amateacher asengena okwakhathesi awutholi lo yedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe sokuyinto esebonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo esithi ngama special subject, ama subject njabo maths or physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungela endaweni naleyo ama teacher akhona ukufundisa lawo ma subject.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Udaba lokudwetshwa kakutsha kwezigaba zokhetho olo delimitation lusolwa ngamabandla phose wonke abalisa lelezanu PF athi aluqutshwanga ngokusemthethweni. Kwezinye izigaba ukufana lakobulawayo ziqhumanisiwe kodwa zasala lokhu zilitshumi lambili. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabingelela umsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha umsakazi onke labalaleli emakhaya. Udaba ongibuza lona ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern. Ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo ukuthi ukuthi i-report eyanikezwe umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa i-report eyiyo efakwe kudale parliamente ngolwesihlanu lolodlulileyo ifakwe phambi kwethu le report kuthiwa i-report yezek kusho ukuthi i-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezek kanti ayiswe yezek ngeyabantu ababili abezek yalethwa eparlamente kuthiwa ngezek kanti akuyona ezek ngeyabantu ababili nje so mangabe kuleqiniso kulokho silenking ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguProfessor Maduku ebhalela iclient lakhe uthe yena ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba siseParliament nje yireport elithitha njengereport yezeki noma njengereport yabantu ababili bezeki so sizobona impendulo yakho ngoba uthe yena makufika komvulo nje hlaka 9 impendulo engayitholanga uzoya eCourt inkantolo yomthetho so sesisokunenking angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli angazi ukuthi kule ndawo ukuthi basayina bonke yini ovele inkathi eziningi kusayina uchairperson lo deputy wakhe osayine yedwa owathi angazi
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo
abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethwa likafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo le ndaba yindaba ephakaniswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional right and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enukasantungana so usesithi ake nilike ukhangelisise lina beParliament makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo so sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili mangabe kulo mehluko kule departure in other words from normal practice kamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la kodwa mangabe efana ama reports ukuthi kamele sithi intervene legislative ngokufaka umthetho ukuthi no uma report maye kuyakithi kumele ebenzwe kanje kanti so that sithi seselaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi kungaqhubeki kusenzeka sisiya phambili.
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT kodwa lapha ubekhuluma imbono yakhe ezimele. Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezamukele indlela entsha yokuholisa amatitshala ngokuthi abafunde okunganani yibo abathola imali eningi bese kusithi labo abasebelesikhathi labo besemsebenzini bazakhwezelwa iholo. Leli phephandaba lithi uhlelo lolu luyaqala kuyonale inyanga. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi njengoba izikolo zivulwa lamhlanje, abantwana labazali bebeqokozela izolo belungiselela ilanga lanamuhla. Leli phephandaba lithi umsekeli womphathintambo wezemfundo eprimary, umnumzana Edgar Moyo uthi uhulumende uzaqala uhlelo lokungabhadalise abantwana besikolo kuyonale item. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, Sadubonani, Vanyakulvami, Linjani, Linjani, Patatadu Betwezi Ndawa Izinandi, Ai, Ndawa Izipa Zona Zinandi, Sili Ase Zizu Amalama Onke, Wakiti Ape Nchona Duwe Lintumezele Pelama Oti, Uli Mtumezele Lami, Lintumezele Zindawa, Nisa Zizu Asa Ntumezele, Ai, Nasi Apila Suona Julia, Aliana Lampa, Aliana Sili, Kumare Lokulima, Aliana Sili, Narintiga in Pagombono Wamlapa, Labaman Dava Chavan Twitter, Sisi, Bede, our social left above whom I want to a Chavan to go back to your social above whom. At this body must have advanced in this Roba was with Uti, Chetore, Odisar, Lurong, Lurong, Magin City, Kinsabagit, Dabo, Sisi, Uti, no. A bang has added in Dabala, but 12 Fagas, which I say we in a year, I say we in a bus to the living was Uti Benz and Gutta Bona. I'm a poor Tilly about to Labo. I can't do better because it is our winners. We know what was good to Babon and Labuti. I love us so good. We could be sensing the Bafun with Langamant and one Langamant in the Maviso. Ah, I want to look at the Lovas to find them. Then this is also what Chava is about to be in the Lingo. Ah, all right, we didn't Fagon Bono one with a Wonga Jonga. Thank you. Bye bye.
I want to get him away, Ugu Pagana, Ugu Kombana, Yemene, Ute, Marapi, Zapudo, CCC, or MTCT, some opposing party, as Bambane, a CA, Agus Peggy, Isimo, Oguenzala, a want to be Charangala, Ugu Tumu, Ugu Pi, Ugu Pizlongo, Chara, Ungona, we have to be against that. Menace be against Leon, Obamanja Mouse, Charabatala. Ngalendlela ijikizani takusibantu bayo abachawe labo bantu labo bechawe bebulawe sibone ukuthi izothini zana ntita sibantu bayo kodwa ngabantu bayo ye asibambanene asikene ukugqekana ukuthi TCC what why nayizami cha abantu lithini ngayo linehlala ligqekana ninanodwa kodwa nifuna umbuso ukuthi ube umbuso okhululekile uzokhululeka kanjani ngapha ligqekana nokuthi izani izokuma kanjani oyibe namahloni kanjani mayizobona nalilwa lodwa naye ngeneleli chaye futhi kumele sibe against into yena lesi against yona izanophepha kumele iphuma sayifuni ngoba ngiyabona ukuthi khona uma singenza kanje izoqhubeka ibusa and abantu bazoqhubeka beshawa njengoba siyababona bachaye amavidiyo nanka yavele angithi baphika abantu ukubona abantu babo abachaywe ke nabo labo bantu abashawe abantu bebenezibindi ayikho enye into enzokwenzeka ilizwe vele angithi lathathwa ngegasi namanje malithathwe ngaleli logasi ukuthi kuzo bolana abantu abashawa laba banalo yini gasi ende ngabantu abadala uzobo lesiye nokugxekana thina sodwa sifamba nini isivoteni nini makuluziwe bethi basichaz basha ngona ukuchana owesi
lichona njani studio 7 hayi thina sichone kahle kakhulu phela kulijabulela konke lisenzela khona khuluma ngosifana ngole uzwane enye into engithandayo kuyibonisa abantu lapha ngento ekhulunywa ngohulumende waseZimbabwe kule ndaba yakhe leyathi yena abantwana asoze babhadale ischool fee izikole ezisema-reserve for one term lokho okuyinto kwakhe lokho akukhulumayo akusebenzi nikisi lokho akukhulumayo lobo yibumenemene bakhe uthi kulo mntwana ongathi wena abantwana kababhadale ischool fee for one term what is one term esazi ukuthi uye emavotini amavoti akhona yayeyona e-first term leyo kwazi ukuthi ufuna ukuvotela erobha abantu into esegxekene ngakho akula nto esisebenza la bantu bengakulaleli lokho so akula mnto indaba engathi ukuthi zifunde kufunde isikhathi eside iminyaka kumbe 5 years abantwana besikole bengabhadali ischool fee lokhu akukhuluma yize neze kumenemene bakho umnangakwa lo so azama ukuchana lo kutshela abantu amanga nxa ebhadalisa ischool fees akabhadalisa ischool fees nxa engabhadalisa angabhadalisi izikole ischool fee ekuqonda ukukhuluntela ezikoleni zisema-reserve uyabona abantu basemakhaya bayizijubhidi bazamlalela bathabele yona i-one term engalamsebenzi that is useless lokhu akusebenzi abantu bengavumeli into zikamnangakwa ebarobha abavote usebanikile kungade bacuphela khona njengenkukhu okunelo kade bayirobha ngakho abahambe emavotini behlukanela emavotini kuphela iqiniso bayalaza abantu and bayakwazi ukuthi abasiyarotha bakwenjani and siyazi ukuthi abantu loba besapota izanu begijima lezanu babekwathi bafuna bakufuna kodwa kwalesi sikhathi kaba uze baphume kwizanu kube le ngqubekela phambili elizweni lakithi kabayevotele omunye umbuso kube lo mbuso oright ezimbabwe okhululekileyo lokho okwenziwa ngumnangagwa yisiusibes akusebenzi siyasisapota into zikamnangagwa lokho kungcolile umbuso wakhe lawo akulanto asenzele yona vele empilweni. So abantu kabachiyane lento zikamnango ngoba bavotela amanye amaparty azaparty izimbabwe ngendlela right. Abantwana bethu bafunde baphumelele bayelathwe ezibhedlela into yonke ihambe kahle ezimbabwe sishiyane into kamnango apha. Ngiyabonga kakhulu.
Yes, Studio 7 ngiyalibingelela lonke lapha elikhona bakithi. Yeyiwe mthiwa ngikhuluma nje nisejombe bakithi ngiqala ngokuthi khona hayi happy 2023 madoda singenile ngenile kodwa singene nzima libona kunje ngendaba yomkhono welizwe. Madoda abantu nyababona balezibindi bobaba labomama abantu balezibindi okokuthi nje nxa kungeli ukuthi umuntu uzafakela ukuqa laphana kungaba ingozi kuleli lizwe kukhona okungaba lotshintshwe laphana siyakubona kodwa into esiyesabayo nje laphana lugodo isi ngamamachethi aya besetshenziswa i-ruling party imikhonto njani njani le mbhobho lamapolisa lamasiya yiwo lokhu oviyathi i-ruling party kade siqalisile ukukusebenzi kodwa yekela ngithi khona umfana lo wetripusi oyelo lo chamisa chamisa mfana wena wena mfana wena lo muthi wena ayinto yele yonke besingayibona kodwa ngokubuya kwakho kuhle kwakanye ukuthi mfana wena lo muthi wena mfana wena uwedwa wena kodwa laba bangazi bakuthini bachaya abantu bathini kodwa umuthi wakho abafu bawuthola ngowakho wedwa umuthi wawunikwa ngunkulunkulu ungu-1 usesizwini sikamama uphuma vele wawuzuvelisa ukuphethe ezandleni zakho mfana mfana unemshunga iwe tikutoziona 2023 mfana pano ngokuya kwansi ukwenzakala inkalakati yolido lapho so mfana lapho uhamba khona qaphela lapho uhamba khona odla khona qaphela lapho ulala khona qaphela ngoba ithimu ikumakile iZanu PF ayikhona ukukudlala ikumakele okuyana kokukumaka kanye kanye ukuthi ngenza civil silly mistake khonapho uyangena phansi lapha so please zame uhamba kuhle mfana
sanibonani sanibonani bantu bakithi kunjani ngezindawo sakubona lokho kwenzakala elizweni lakhe kodwa akungapheliyo kuyahlola likwenze bomnankagwa labo Joseph Juma labo Chiwenga labo Gawule kusalivumela likwenze kodwa one day and alikho ilanga elingafikile kuzathi kunje ngelilanga silingcwaba silindele abantu becelebrator abantu bakhathele yini abantu bakhathele ngani bantu bezanupf galila ncedo liziphofu lihlukumeza abantu libulala abantu kuzofica ngelinye ilanga labantu banaba ehlala libabulala ukusana namalanga basezovuka bezilwele ngoba lapho eseliya khona selidonisela ukufa ngeke lisabuyele emuva selisiya kufa lina lapho eliya khona uzolifica kuphela ukufa babulaleni abantu liyenze lokho elibenza khona kodwa one day sikhathele yini abantu bezanupf kapa abantu abangatshintshiyo abantu abalomqondo nalala selokhu babulala abantu lamanje lokho behlukumeza abantu kathilithi abantu beyenzeni abantu bephile ngani abantu bephile njani elizweni ngoba linakalila ncedo phela lapha and manje umthetho vele awusekho total elizweni lakithi bukuthi kwenzakalani elizweni buka nje ukuthi elizweni lakithi kwenzakalani akusela mthetho lapha into yonke sifiva abantu bezanupf sifiva amasela
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Master KG featuring Indlovukazi. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.